Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 30 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
But we also now expect that funds are not for hunting or for chasing the poor rabbits and squirrels.
Umbukiso wezokulima omkhulu elizweni oyiHarare Agricultural Show oqale ngolwesibili kuyona le iviki uvulwe ngokusemthethweni namhlanje ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Intatha endaba izime ku-3rd lo Jason Moyo zixoxa nje wasofika amapolisa ehamba nge-D4 eka-Dispo qalisa ukuthi wonke umuntu engena emoteni esethusela intatha endaba ngembuma. Lokunye sasesiswa eHarare Central.
Ubotshwe intatheli izindaba ezilitshumi eHarare namhlanje zithapha udaba lokutshengisela kwabe MDC Alliance emahofisini eZEC. Izakhamizi zakobulawa zihlaba umkhulu umkhosi ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla ukudla. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umbukiso wezokulima omkhulu elizweni oyiHarare Agricultural Show oqale ngolwesibili kuyona le iviki uvulwe ngokusemthethweni namhlanje ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba.
Umbukiso walonyaka ngowekhulu lanye 111 njalo umongameli ukhuthaze uzulu weZimbabwe ukuba aqhubeke eqinisa umsebenzi wokulima ngoba uyiwo insika yokuvuselela umnotho welizwe. Umongameli uthe uhulumende wakhe uyawuqakathekisa kakhulu umsebenzi wokulima kungakho eminyakeni edluleyo ephume lenhlelo zokuphathisa uzulu wasemaphandleni ukuthi aphiwe inhlanyelo lezinye indingeko zokulima kulesi sikhathi phansi kwenhlelo ezifana labo intwasa.
Wezwa mnotho abemaphandleni bengenelisa ukuba lenzuzo kuyanceda ukuba silwise ubuyanga elizweni lokuba sibe lentuthuko elizweni.
Uqhubeke esithi uhulumende wakhe uzimisele ukwengeza inani lesifuno esitholakala kuleli ukuze ilizwe lingabi lendlala.
Kumele senze ngcono ukuba sibe lenzuzo kwezokulima ukuze sibe lesivuno esingcono. Ngibonga iZimbabwe Agricultural Society le National Economic Consultative Forum ngokwenza umhlangano we-agribusiness lonyaka.
Umnangagwa onxome abenhlanganiso eyeZimbabwe Agricultural Society abaqoqa umbukiso wezokulima minyaka yonke ngokuhlela kuhle owalonyaka lanxa ilizwe liphakathi kokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ugcine ngokunikeza imivuzo kubalimi lamankampani anqobe kumncintiswano wokuba lombukiso lembukiso emihle lonyaka. Abalimi abathole imivuzo bagoqela unkosikazi Chipo Chamura ovela esigabeni seMashonaland and Central ngolikulima igwayi elihle, umnumzana abafundi Mpofu ovela ezishabane othole umvuzo wokufuya inkomo. Inkampani yenhlanyelo eSidco yiyo ethole umvuzo waphezulu wokuba lombukiso omuhle, kuthi iZimplus yathola umvuzo waphezulu kumankampani akumsebenzi wezokwemba. Ukanye lukahulumende lwezokulima luphiwe umvuzo waphezulu wokuba lombukiso omuhle ukwedlula yonke lonyaka owe-Best Overall Exhibitor. Amanye amankampani angamakhulu amabili nabalimi abedlula ikhulu baphatheke embukisweni walonyaka obuhamba ngendikimba ethi Synergies for Growth, Cooperate, Collaborate, Complement to Rally Support for the Cause of Agriculture and Attendant Value Chains for Increased Production, Productivity and Profitability. Nimelesi to seven Harare, ni umlondolozi Ndlovu.
izakhamizi zebulilima esigabeni seMathabeleland South zikhala ngokuthi amakilinika lezibhedlela lapho okuhlatshwa khona abantu ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 akhatshana kakhulu. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Sokusithi dlwe kuzakhamizi zasebulilima ngokuqakatheka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni e-COVID-19 vaccine besithi imikhankaso yemfundiso ngalolu bhubhane ikhanya isabalele njalo isikhona ngempela emangweni lo. Ukhansila ka-Ward 2 eBhalaza eGwambe umnumzana Melusi Lovson Nkomo uthi uhlelo lokuhlaba ijekiseni e-COVID-19 vaccine abantu sebelwamukela kodwa abathathisi kahle ukugqoka imask le-social distancing.
Kwaqala abantu babengavuma bethi kona lo mkhuhlane vele sekuthi amakhiya kuphela kona kwachaza. So kathisi hayi sephosa bekubona ngoba sekuye lawo la ma-cases abathi babonile senzakala ngayi-COVID yesihlokweni zabo khona lapha. Kwakathisi sebengani sebenanzelela but into angani abakayiqinisi kakhulu ngama-social distancing lama-mask.
Ukhansila ka-Ward 21 endiweni ebulilima unkosikazi Nani Ndlovu uthi bayayithola imfundiso ngobhubhane lwe-COVID-19 udubo nje ukuthi abantu bagcina bengaqakathekisi iziqondiso zokuzivikela ngoba bayabe bedinga okuya ethunjini.
Bakhona abafikayo abavele engatsheni ezihlukeneyo befundisa nge-COVID-19. Asibo bodwa nakhona abasilo-HT ekliniki yetshendiweni lama-village health workers afundisa nsuku ngesuku ukuthi abantu baziphathe njani ngale-COVID-19. Bese ngibuya ukuthi khona kukhona njalo ama-problems esihlangana ngawo. Ama-problems afana lala kule ndlala akulula ukuhamba nje sisathenga esikuthengayo kumbe ezitolo ezinjengabo-Plumtree.
Unkosikazi Juliet Moyo weThekwane ebulilima uthi isimo se-COVID-19 emangeni wakhe asimanga kuhle. Izakhamizi zebulilima zicela uhulumende ukuba angenele asize ngenhlelo zokuziphilisa ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown njalo alethe amakilinika duzane lezakhamizi ngoba akude njalo akuhambeki. Izolo abogatsha lezempilakahle bakhuphe umbiko othi inani labantu abahlolwe bafumanwa bele-COVID-19 bedlula kancane abangamakhulu amabili 213 leli gcikwane labulala oyedwa. Ngasikhathi sinye abantu abedlula izigidi ezintathu 3,072,033 bebesebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuthi abedlula izigidi ezimbili 2,240,001 bebesebehlatshwe amajekiseni wonke womabili i-first le-second dose. Uhulumende uthi isifiso sakhe yikufinyelela ukuhlaba abantu abayizigidi ezilichumi 10 million ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 kumbe isilinganiso songamachumi ayisithupha ekhulwini 60% ukuze ilizwe libe kusimo sokuthi livikelekile abayithi yi-herd immunity. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ubotshwe intatheli zindaba ezilichumi namhlanje ngesikhathi zidinga ukuthapha udaba lokutshengisela kwabe-MDC Alliance Vesola ukwaliswa ukungena emhlanganweni wamabandla ezombusazwe obuqhutshelwa emahofisini aweze. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Intatheli zindaba ezibotshiweyo zibalisa uThomas Maduku, Nyashazase Ndoro, Robert Dafumaneng, Masha Ubwanya, Desmond Munemo, Leopold Munende, Kadasi Walls, Adrian Maratu, Tongai Mwenje, Lotina Chemuringai. Omunye wabalichumi laba othumele umbiko esenkambeni yamapolisa eHarare Central lapho ababotshwe basaliswa khona owamahola amabili uLeopold Munende uchasisa abahlangane lakho.
Intatheli zindaba ezilichumi zibotshwe ngemva komhlangano weZEC lama-political parties athi ukhona namhla ngolwesithathu. Intatheli zindaba zime ku-3rd lo Jason Moyo zixoxa nje ngoba iningi ebelingabonanga okwenzakeleyo amapholisa ezefike liphuzile. So bebephonga ukutshelana nje ukuthi hayi bekusenzakala lokhu lalokhu. Sasokufika amapholisa ehamba nge-D4 eka-Dispo oweHarare aqalisa ukuthi wonke umuntu engene emoteni esethusela intatha izindaba ngemboma lokunye bebahlokoza amakhanda sasesiswa eHarare Central.
Lokhu kugcizelelwe ngenye intatha izindaba uMasha Ubhwanya.
Besingama-journalist ade emile efuna ukukhava idemo. Sisamile ku-feed loJason, wabuya i-pick up yamapholisa, abanye begqoke ama-uniform, abanye in-plain clothes. Babuya basithatha bathi ngena umuntu ngena emoteni ngokugijima. Bazange basinika ithuba lokuthi sichase singama-journalist, sifinga singaphenduli, sibabuse sibotsheleni nabafundi zange bafuna ukusichasisela ukuthi sibotsheleni, and the training ngasithi salitshaya vele nasafa kudala yabantu esibafunayo abalenkani.
Igqwetha elilodumo uMnumzana Chris Mike ngunye othunywe zinhlanganiso ezimele amalungelo oluntu ukuba ayencedisa kudaba lolu. Intatheli lezi zikhulule zingetheswanga icala ngemva kokuqeda abaholi amabili zisemapholiseni. Isimo selizweni siqhubeka sisiba nzima kulokudonselana kwezombusazwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho kumnyaka ka-2023. Ibandla le-MTC Alliance lethesa uhulumende omlandu wokubangela ukungahlalisekeli elizweni ngokwephula amalungelo enhlangothi ezishiyeneyo zempilo okugoqela ukufakela intatheli izindaba imigoqo engaqedakaliyo kusenza umsebenzi wazo lamabandla aphikisayo ube nzima. Ngimele isitudio 7 iseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo zihlaba omkhulu umkhosi ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla, ukudla nokunye okokuziphilisa okuqonge ngesilinganiso sokuphose kufike kokuhlanu ekhulwini 4.8% ngalinyanga kampandula kuphela. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Uhlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency iZimstat lwethule umbiko oveza ukuqonga kwendleko yokuphilisa imuli elabantu abayisithupha, yona eqonge yaya ku-$39,924 ngompandula, isuka ku-$38,101.50 ngoncwabakazi. Lokhu kwenzakala iholo lezisebenzi eziningi lokhe limi ndawonye, lapho iningi labantu lisithi alisenelisi ukuziphilisa ngenxa yentengo yempahla ezimqoka kanye lokudla ekhuphuka nsuku zonke. Njengezisebenzi zikahulumende yizo ezihlaba omkhulu umkhosi ngoba iholo lazo lingaphansi kakhulu kwesikhwama lesi. UMnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, ufakaza lokhu.
Isimo somnotho kasimanga kahle, izinto ziyadula, ziyakhwela njalo nje, okuveza kahle kamhlophe ukuthi umkhonomi uyadilika. Kanti ke balutshwana abantu abazuza leyo mali okuthiwa iyadingakala, lale eqanjwa imali yakhona incane kakhulu nxa uyiqathanisa lalokho okudingwa ngabantu. Ngakho ke okokuqala nje inombolo zeZimstat ziphansi kakhulu, abantu imali abayidinga ukuthi baphile iningi kakhulu kulale ekhulunywayo.
Umhlali wakoBulawayo uthi wonke umuntu usephila ngokuthengisa.
Usurvive kwangkhona sokunzima kakhulu la eZimbabwe because izinto zonke ziyadura and imali le holwa i-RTGS vele ayisisindawo ngoba izinto ziyadura, ihlala ikhwela imali yangkhona, noma uyihola vele ayikuncedisi, ayimpilisi nzima kakhulu. Lokuhasla vele wonke umuntu usehasla, wonke umuntu uyathengisa, akusela profit.
Unkosikazi Nomsa Hadebe, omunye wesisebenzi sikahulumende, uthi abakwazi lokuthi baphila njani lemuli zabo ngeholo eliphansi kangaka.
Kulokunzima obukhulu ngoba izimuli zethu asazi ukuthi sizenzeni ngomunye wakhona elizweni. Khathesi singasikhangela ikholo lethu lemali esiyibona kumele iphathe imuli ye-6, siyazibuza ukuthi siphila ngaphi.
UMnumzana Michael Mkandla osebenza ema-industry akoBulawayo uthi imali abayitholayo emsebenzini incane kakhulu ukuthi labo baphile kuhle.
Amankampani amanye ayapha imali engange $45,000 ngenyanga, futhi amanye amakhampani anjenge-PG Industries aholisa abantu imali engange $18,000 okudanisayo kakhulu. Nxa sisikhangele umehluko wakhona silokudana kakhulu ngoba silendleko eziningi ezifuna ukubhadalwa, sigcina kusenza lathi sibe sesithengisa okungekho emthethweni.
Ingcwethi ezicubungula ngezomnotho zithi lokhu kuqonga kwendleko yokuziphilisa kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yokudla lendingeko zempilo kanye lokuwa kwesisindo semali yeZimbabwe nxa iqathaniswa lemali yakwamanye amazwe, ikakhulu idola leMelika. Ngenyanga kaNtulikazi Uhulumende uthembise ukwengezelela iholo lezisebenzi zakhe ngesilinganiso sokungamakuthumi amahlano ekhulwini i-50%, kodwa ingcwethi zezomnotho welizwe zithi lokhu sekugugudekile ngenxa yokuwa kwedola leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sicubungula ingxaki esibhekane labesifazana labasakhulayo ekubhaliseleni ukuvota kuhlelo olusaqhubekayo olwe voter registration exercise. Amalunga amabandla aphikisayo athi abotshwa amahlayana kulandela ukubotshwa kwamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party, lawe bandla leMDC Alliance, kusanda ukubotshwa ilunga leMRP, umnumzana Patson Xaba okuthiwa watshontsha imali eNtabazinduna ngesikhathi ibandla lakhe litshengisela epulazini lomlungu bezama ukuvimba umsekeli webandla leZanu PF ocatshangelwa ukuba wangena ngenkani kuleyo ndawo. Abakubandla leMDC Alliance labo bathi bathwaliswe nzima ngamapholisa ababophela ukuqhuba imihlangano ngesikhathi kumemetheka igcikwane le-COVID-19 kanye lokuzama ukungena emhlanganweni obuqoqwe yikhomishini yeZimbabwe Electoral Commission namhla. Izeki ithi bandla leli kalila mvumo yokungena imihlangano eqhutshelwa eHarare lezinye indawo zelizwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGives Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Alphonse Fuyane okubandla leMRP lomnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba Mpophoma idalela ePhalamende ekubandla leZanu PF. Umnumzana Fuyana usungula lengxoxo.
Isimo eZimbabwe sithanda ukushuba, sithanda ukuba sibi kakhulu ngoba sibona uhulumende eqhubeka ngokuncindezelo lwakhe lokuncindezela abantu, engafuni ukuthi abantu batshengisele ngokusemthethweni ebabopha. Kwazise iZanu PF vele iseva iphila ngakho khonoku ukubopha abantu abakhompyutha layo ukuze isali iyodwa yona esidlangalaleni.
Ye, kambe kunjalo yini babathuma?
Into ekhona yikuthi iZimbabwe njengamazwe onke nje amanye jikelele ahlasele lubhubhane lolu olwe-coronavirus. Kulezi nto ezithize ezivumelekayo, kulezi nto ezithize ezingavumelekiyo. Njalo okuqakathekileyo ukulandela umthetho yinto eqakathekileyo kakhulu empilweni zabantu, ukuthi into zonke zihambe kuhle, ngoba the moment omunye nomunye esenza umathanda akusuze kwaphela kuhle kwento kwangikhona, ngoba abanye omunye umuntu uyeza umathanda ozagcina eseyinfrinja i-right yomunye umuntu. Lathi sinje siZanu PF nxa silento esilukwenza sinomhlanga silukwenza, siyahamba siyocela imvumo, sibhala incwadi to the officer in charge of that area ukuthi bakithi akusivume lapha sifuna ukwenza umhlangano othize la, basiphendule le mpendulo zakhona ngaze kutshengise zikhona.
Fuyane, so nxa sikhangela-ke kuya phambili ukuthi lizakhankasa njani xa ukuthi lingazama ukwenza imhlangano liyabotshwa?
Uyakhuluma uthi abantu belandele imithetho emayelana le-COVID. Esikunanzelela ukuthi ibandla leZanu PF lisebenzisa amapholisa, lisebenzisa i-COVID ukwenqabela abantu ukuthi bakhankase, kodwa lona liyakhankasa ezabelweni. Kodwa lona njalo sibonile ama-super spreader events from i-COVID, kusukela i-COVID iqalile, kungathi okuginimbi abantu begcwele endawonye, ngabe yayivele izihlupha ikhathalela impilo zabantu, yayizowastopha lawo ma-super spreader events. Kodwa thina njengebandla leMthwakazi Republic Party, okunye okusikhathazayo ukuthi abantu badodwa emgwaqweni kuthiwa bafakwanga emamaski besiwe e-police station, phele sebeminyene e-police station. Uyivimbela kanjani i-corona khonoko? Njalo sileyo u-organizing secretary wethu obotshiweyo okuthiwa ngesikhiwa ama-trump up charges, kuthiwa utshontshe i-$14,500 enjini ka-Ambrose owezanu PF. Ma bemthethe emzini wakhe okuvikeleke i-corona on these trump up charges, ngesiyamfaka ekhami esazi kahle ukuthi amajele akithi a-overcrowded uyivikela kanjani i-corona. Yebo, siyakuzwa lokho okokhetho, kodwa abantu vele bahleli ngaphansi kwengcindezi bebotshelwa into abangazaziyo uhulumeni wezanu-PF. Ukutho ukuthi zanu isizaqhubeka isona ihlukumeza abantu isesiithemba ukuthi abantu baseze batshengisele ngoba ibisicatha ngemva kwe-corona.
Thuma, ukuya phambili kumele kwenziweni?
Asihlaleni singabantu abavumayo ukubana asisoze siphile njengenyamazana, sizaphila phansi kwemithetho ethize. Siyilandele leyo mthetho, uzabona ukubana impilo zethu ziyaba lula kakhulu, akula lutho oluzabe lusikhathaza kangako. Baningi abantu abaku-opposition, baningi abantu abakumthakazi, baningi abantu abaku-MDC, ozapha labanye, abangakaze bebona umnyango police station, abangazi bebone umnyango wejele. Ngenxa yokuthi noma besenza konoko abakwenzayo, bakwenza within the limits of umthetho, the law. Ngakho ke nxa bekwenza kunjalo, umthetho awufiki ubahlukumeze. Umthetho okuhlukumeza nxa uzama wena ubona uwephule kumbe u-oppose. Ungavele uwephule, uyakubamba vele. Kodwa ungahamba lawo kuhle, liyahambisana kuhle kuze kube nini nanini.
Lapho lizwe umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF, lo mnumzana Alphos Fuyana webandla leMthwakazi Republic Party, bexoxa loGibbs Dube weStudio 7. Abesifazana bathi babhekana lengxaki eziningi nxa befuna ukubhalisela ukuvota ezigoqela ukuhamba umango omude ukuyafinyelela lolu hlelo, ukuswelakala kwezithupha lencwadi zokuzalwa ikakhulu kulabo abathinteka ngesikhathi segugurawundi, kanye lokuguquka kwamabizo alabo asebetshadile kumbe abehlukane labomyeni okufanele bedinge amanye amaphepha okufakaza lokho. Unkosikazi Barbara Tanyanyiwa, isikhulumeli sogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance, uthi baphakathi kokuqhuba uhlelo olubizwa ngokuthi Qoki Gogoyi, lapho abaqoqodela abantu ezindlini bekhuthaza abesifazana ukuthi bevote.
Bafundisa ngokuhle kokuthi barejiste ukuvota njalo lokuthi bakhiphe abantwana babo abasanda kufikisa 18 years kumbe abazafikisa 18 years ngo-2023 ukuthi bakhuthaze. Kungani sathi Qoki? Ibala elithi Qoki umuntu oyabezehlisa nxa engena emzini ongaso wakhe. Gogogoyi yesishona, you be humbling yourself, ucela ukuthi ungene emzini bakuvumele.
Balwamukela njani abantu? Njalo lilubona njani esingathi ngesilungu ngiku-accessa lokho kubona ukuthi ngempela lilomthelela omuhle?
Baba, singabanika i-transport. Abantu ababeberejistile abaningi bangikhona babhalwa phansi amabizo kwenzeka ukuthi sibe le-rekhodi ukuthi sibe sazi ukuthi abantu esibahugileyo ukuthi bayibhalisa bangaki. Ngenxa yokuthi kusasa uzizwa sokuphuma emaphepheni ukuthi kobulawayo ngenyanga September kurejista abantu abayi-2, thina sabe sikwazi ukuthi kurejista abantu abayi-100. Siyakhona ukuthi sikhulume ukuthi iphepha leli lamanga abantu abarejistileyo abangu-100. Nansi i-tri-with i-evita abantu barejista abayi-100.
Abesifazana babhekana le ngxaki ezinjani kathesi ku-voter registration exercise?
Ingxaki zikhona sibili kakhulu ekuthini indawo ezibhaliselwa khona kumbe lapho kurejistwa khona zinlutshwane, njalo ukuthi abantu bayefika konale kufuna izimali. Nginganika umzekeliso wakobulawayo Sandekile, indawo lapho kurejistwa khona inye kuphela ende kusefamona. So abantu abahlala emalokitshini babemele bagade kabili ukuhamba, bagade kabili ukuphenduka ukuthi umuntu ayirejista. So ngenxa yodubo lolo lukhona, umuntu uyakhangela ukuthi ifor usa leyami le ngilayo kulokuthi ngihambe ngiyebhalisa ukuvota ngcono ngithengela abantu anokudla. Kungani izekhi ingavuli indawo eziningi lapho kubhaliselwa khona abantu ukuthi bayevota? Njalo kanti kungani ngani bengayenzi ukuthi abantu ba register online sandekile nqa nikwanisa ukuchecka online ukuthi ibizo lami likhona yini ku voters roll ngizayehluleka kanjani ukuthi ngi register online omama abaningi bacena besileke ukuya vota kodwa sifuthanda ukuthi sibonge amanye ama organizations ancedayo ngezimali zokuthi abantu kubi transport ungabona into usuyidubekela khona kwililungelo then usubekwazi ukuthi kulo duvo olukhulu kakhulu even ibhethi nxa ngingakutshela kathesi sithandekile ibhethi sibili ngilo mntwana mina obelethileyo mhlaka 5 May umzukulu wami akabi le birth certificate uyehluleka ukuthi athole that confirmation record akabi layo up to now so because umntana nami she's a girl so umama la yiwo ama problems ahlangana labo ma so nxa ezaqalisa ukuhlangana lama problems anje akungitshela ukuthi lapho siyakhula siyakuba umama omkhulu kuzahlangana lezinto ezingaki endleleni
lo ngonkosikazi Barbara Tanyanyiwa isikhulumeli sogatsha lwabesifazana kubandla le MTC Alliance esixoxe naye esebilithane. Inkampani yendizamtshina eSouth African Airways isiqalisile umsebenzi wokuthwala abantu lempahla ngendizamtshina kuhambo lokuya eZimbabwe lokuphenduka ngemva komnyaka olengxenye indizamtshina zayo zingaphaphi. Kuthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Njabulo enkulu kusebenzi ze-South African Airways ngesikhathi indizamtshina yokuqala yale nkampani isukumayo o-R Tambo International Airport eJohannesburg ilubhekise eHarare. Bese kulo mnyaka olengxenye lezisebenzi zihlele emakhaya kulandela ukuphelelwa imali kwenkampani yabo kwabangela ukuvalwa kwayo ngo-2019. Ekufikeni wayo eHarare ifice izisebenzi zayo eRobert Gabriel Mugabe International Airport lazo zithabe zimazite. Umeli weSouth Africa eZimbabwe unkosikazi Rejoice Mabuda Fassie laye obekhona ngesikhathi indizamtshina yokuqala le isehla eHarare utshele bezindaba ukuthi kuyinjabulo enkulu ukubona indiza zale nkampani zibuyela emoyeni.
It is very, you know, heartening. Sizaqinisekisa ukuthi indizamtshina zethu aziphindi zisuke emoyeni.
By all means, to keep it there.
Umsekeli kampani Tambo Gatsha lwezokuthutha eZimbabwe umnumzana Mike Madiro laye obekhona esilindweni sendizamtshina ngesikhathi fika utshele bezindaba ukuthi ukuphapha njalo kwalezi ndizamtshina lithuba elihle kubosomabhizinisi lezihambi eZimbabwe.
Obviously that means better service for
ukuhamba kuza kuba lula lezi amabhizinisi ziqine nko
the tourism industry and the business community.
Ophethe zezimali kwinkampani yeSouth African Airways umnumzana Fikile Mhlonhlo uthi bakhangelele ukuthi ngokuya kwesikhathi zande indizamtshina ezihambela kwamanye amazwe.
Besingakhangelelanga ukuthi ngamalanga okuqala siyaphumelela kangaka.
Ekuvuseleleni linkampani uhulumende usebenza ndawonye lenkampani ezimeleyo eThatso Consortium ukukhangelela ukuthi ifake amarandi angamabhiliyoni amathathu lengxenye 3.5 billion rands kulinkampani okuzenza ivuke ngokugcweleyo. Ngenxa yokuthi South African Airways inkampani kahulumende intengo yokugada ivame ukuba ngcono nxa uqathanisa lezinye indizamtshina okwenza iningi labasuka eZimbabwe loba abaya khona basebenzise yona kakhulu. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Singakehlukani-ke ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela umbukiso wezokulima omkhulu elizweni weHarare Agricultural Show oqale ngolwesibili kuyona le iviki uvulwe ngokusemthethweni namhla ngumongameli Emerson Mnangagwa. Bobotshwe intatheli zindaba ezilitshumi eHarare namhlanje zithapha udaba lokutshengisela kwabe-MDC Alliance emahofisini eZimbabwe Electoral Commission. Izakhamizi zakobulayo zihlaba omkhulu umkhosi ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.